Daba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olambulela kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 11 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu babe le cash abangayisebenzisi kodwa angiboni ukuthi uncedo luzadlula lapho ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali yangkhona ithenjiswe lamhla kodwa lamhla ayitholakalanga. So ngibona njengani udubo lwangkhona olwemali luzaqhubeka okwesikhatshana.
I-committee yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali iveze ukucunuka okukhulu ngokwehluleka ukuza ephalamende kwabenkampani yeSekunda.
We do not accept the attitude of Sekunda, which we regard as contemptuous and disrespectful of the institution of parliament.
Nanxa uhulumende ebethe imali entsha izaqala ukusebenza namuhla, uZulu uthi ibingakafiki emabhanga limali njalo udubo lokusilela kwayo elizweni lusaqhubeka. Elemelika namhla linanza imisebenzi yababe kubutho eleVeterans Day njalo bekule mcimbi eqhutshwe emadolobheni ehlukeneyo elizweni lonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Committee yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali iveze ukucunuka okukhulu ngokwehluleka ukuza ephalamende kwabenkampani yeSekunda ukuzochazisa ngendlela abasebenzisa ngayo amabhiliyoni amahlanu amadola okwakumele imali le isetshenziswe kuhlelo lokulima oleCommand Agriculture phakathi komnyaka ka-2017 lo-2018. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani yeSekunda Holdings yaphiwa i-5 billion lugatsha lwezemali yokuthenga imitshina yokulimisa kuhlelo lukahulumende oleCommand Agriculture, kodwa imali le kayazakali ukuthi yasetshenziswa njani. Ugatsha lwezemali lwaveza phambi kwekomiti le ukuthi imali yaphiwa iSekunda kungela mvumo yedale lephalamende. Ekhuluma edale lephalamende namhlanje, uMnumzana Tendayibithi, umgcinisalo wekomiti le, uthe awathokozi ngendlela iSekunda eveza ukungahloniphi ngayo idale lephalamende.
On behalf of this committee, I want to express our extreme disappointment.
Ngimele ikomiti le ngithanda ukutshengisela ungathabi kakhulu ngokwenziwa iSekunda. Asithabanga ngendlela umberikwazi wesitando leSekunda atshengisele ukudelela idale lephalamende. Sesikutshilo sikhathi sonke ukuba umsebenzi wephalamende uqakathekile eZimbabwe.
Scheduling our meetings. We do not accept the attitude of Sekunda.
UBithi uphinde wachazisa ngomsebenzi abawenzayo njengedale lephalamende usekelwa yisisekelo sombuso.
The work we are doing is one that we have to carry out in terms of section 9.
Umsebenzi esiwenzayo usekelwa yisigaba 117 lesigaba 119 sisekelo sombuso. Isigaba 119 sithi zonke inhlanganiso kumele zehlise phansi kwedale lephalamende njalo iphalamende kumele yenze umsebenzi wayo okhangelelwe abaningi. Isisekelo sombuso yiso siyatsho ukuthi kumele sazi imali esetshenziswe nguhulumende loba inhlanganiso ezisebenza lohulumende.
Ingcithi ezicubula kezombusazwe zithi izenzo zabeSekunda ziveza ukungahloniphi idale. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Peter Mtshengeti.
Lokho kwenziwe ngutagwire ukuthi kabuye nebiziwe lidale yephalamende ngomunye umzekeliso oveza ukuthi laba abakumahofisi amakhulu bahlezivele sibala isikhathi eside bedelela idale lephalamende. Njalo lokhu kuveza njalo ukuthi utagwire ngabe le ndaba eziningi ayisaba ukuthi engabuzwa njalo ngelampendulo zakhona ngoba siyabona ukuthi imali ziningi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yena wothi akuna lutho oluguquqayo abesakunda bangaze bachazwe dayele parliament
abephakhi laba abakunanzelele ukuthi badlaliswa ibhora engelamoya ngoba abesakunda okwakathesi badlala umaxatshelana bazayo besitsho lokhu batshintshe kusasa sebekhuluma ngalokhuyana abantshintshi bathatha nje isikhathi sabo kodwa ekugcineni kwakho akula lutho oluzaphuma ngoba phela siyabona ukuthi umkhulu wesakunda uvelena ungumthetho yena ngokwakhe khathi nxa eyisandla sokudla sikamkhulu kuyini abazamenza khona akula lutho oluzatshintsha ikudlala nje ngesikhathi abakwenziwayo bangathatha nje isikhathi sabo labavelandela indaba leyo kodwa isiphetho sakho siyazakala ukuthi akula lutho oluyaphuma
ubithi wazise ukuba sokufuze umthetho obiza abantu ephalamende uqiniswe ukuze labo abayisa lokungahloniphile elidale bajeziswe kanzima idale ephalamende lenelise ukubuzisisa abebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe labo gaja lwezemali lezokulima asisenelisanga ukukhulumisana benkampani esakunda ukuze sizwe ukuthi kuyini okubavimbe ukuya edale ephalamende ukuyachazisa nge-15 billion abayiphiwayo ngimele isitudio 7 ngiseharare ngingugibson bebe
Lanxa uhulumende ebethe imali entsha izaqala ukusebenza namuhla, uZulu uthi ibingakafiki emabhanga limali njalo udubo lokusilela kwayo elizweni lusaqhubeka. Uhulumende wazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi uza kwethula i-$2 le-$5 namuhla emzameni yokuqeda udubo lokusilela kwemali. Usibalukhulu webhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutya utshele Studio 7 ukuthi amabhanga aqale ukuthatha limali namuhla. Uthe bazafaka imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga eziyisithupha. Ukhuthaze uZulu ukuthi agcine imali emabhanga hatshi ezindlini ukuze kuqedwe udubo lokusilelwa kwemali. Asizweni amazwi
athi vari kukolekta mari dzawo kubva ku Reserve Bank.
Aba mabhanga baqale ukuthatha imali e-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla ngezimota zabo ezithwala imali beyisa kungatsha zamabhanga abo elizweni lonke jikelele. Namhla singathi yikho okwenzakeleyo. Bebethatha nje imali ebhanga elikhulu lelizwe. Yinto enhle leyo. Ngicabanga ukuthi amabhanga enelise ukuthatha imali ekuseni kakhulu enelisile ukuyipha uZulu. Kodwa amanye ngilethemba azaqala kusasa.
Lawa ngamazwika mnumzana John Mangutya obechasisa ezinye incwethi ezicubungula izenotho zithi ukwethulwa kwalimali akusoze kuqede udubo lokusilela kwayo elizweni kumbe ukuqinisa umnotho weZimbabwe. Enye yalezi ncwethi ngumnumzana Reggie Shoko yena othi i-$1 billion ezafakwa emkambo wemali le incane kakhulu. Utshele ukutungameli inkomo Studio 7 ukuthi bekungaba lobubelo ngabe uhulumende ufake imali engange 2.5 billion kusiya ku 3 billion.
Singakangela ukuthi vele kusedileta malini. Reserve Bank iyakhuma abofika babo 15 billion ukuthi imali ekhona engane yasedileta khona. Kodwa singatsho ukuthi kahlabulete bene 15 billion kawani. Kayinjekte besingathi nxeka injekte even 2.5 to 3 billion. Ezinganceda kakhulu ngoba sikuthi wonke umuntu uzofuna ukusebenzisa i-cash ngaso sonke isikhathi. But kuqakathekile ukuthi uma ifuna i-cash ayithole.
Uhulumende uthi ukuza kwalimali sokuzaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni ngitsho la kuma ATM abantu baza kubalalo ikhono lokuthatha imali njengakudala. Yebo ubona njalo yini ubona luphela udaba lokusilela kwemali?
Ukudaba lokusilela imali alusoze luphele njengokuphazima kweliso ngoba singakhangela indlala yabantu ukuthi beyibambe cash inkulu kakhulu. Angeke kuqedwe ngokuthi uhulumende uselete ama-coin loba amanothi e-$1 billion. Uzathatha isikhathi ukuthi abantu bathembe ukuthi engayifaka ebhenki uzayithola. Kube lakho kwenye isandla esokubana kulalaba vele abayibo abathi ngosiphathile abatshintsha imali. Bengayibamba labanamali abayibiseli ku-circulation bayisebenzisa phandle kwe-formal circulation. So uhulumende kufuze abe nendlela ukuthi zakhava njani yale mali ethi ingaphuma kuformal circulation ethathe isikhathi eside kubuyela kuformal circulation.
Kudaba lokuqinisa isisindo somnotho weZimbabwe, ubona limali isenelisa yini ukwenza lokho? Uqina umnotho ababalisi mhlawumbe begcine bethole iholo abalifunayo lazo zonke izisebenzi zikahulumende, kusiba lokulingana phakathi kweholo labantu lentengo ezitolo?
Lokho sokuthi asikho into esingathi singalungiswa loba kungaqondiswa ukuletha imali, ngoba ukuthi into zilingane njalo zibe yisimo esisikhangelele esisifisayo kulento eziningi ukudlula okungaphezu kokuletha imali kuphela. Ungakhangela kufuze le mali yethu sicibe lesi sindo, kuyafuze sibe lathi siyalungisa izinto esizithengisa ngaphandle kwelizwe ezizaletha i-foreign currency.
Lo ngumnumzana Richie Shoko, ingcwethi ecubungula ezenotho. Amazwi kamnumzana Shoko agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi umnumzana Masimba Kutshera, yena othi udubo lokubhidlika komnotho luzaqhubeka.
Ukubuya kwemali entsha leyo ngibona njengani ibuya uzovala izikhala ebezikhona ezibangwe yi-bond note, ngoba abantu bebethenga imali ngama 40, 50, 60%. So kunganceda mbijana ukuthi abantu babe le cash abangayisebenzisa, kodwa angiboni ukuthi uncedo luzadlula lapho, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali yangikhona ithenjiswe lamhla kodwa lamhla ayitholakalanga. So ngibona njengani udubo lwangikhona olwemali luzaqhubeka okwesikhathana. Okunye engikubonayo ukuthi udubo olule Reserve Bank ukuthi abalandlela abake basitshela yona ukuthi bazenza njani ukuthi izimali eziphuma ema-banks laphana zibuyele nxa kuye ukuthi abantu sebezithethe bazisebenzisa. So imali izabuya ibe khona okwesikhathana, kodwa after isikhathi esithize imali izaqala ukusilela abantu besigcina ukuthi bathenge ama US dollars emkambeni owensitha.
Ubona iphathisa yini limali kudaba lokuvuselela umnotho?
Ukuthi iyanceda i-economy, yabona ukuthi izanceda i-economy, ngoba i-economy yethu udubo olukhona ayisulo dubo olokuthi akula cash kuphela. Udubo olukhulu yikuthi akula production enzakalayo, asila foreign currency. Yilo udubo olukhulu okumele sililungise singakakhulumi ngendaba le eyama-notes lama-coins.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Usuwesuliwe umthetho obamba ngamandla abakwamanye amazwe abeza labantwana kwele South Africa ukuthi baphathe incwadi zokuzalwa kanye leyamapholisa i-affidavit esekela ukuthi ngempela abazali bomntwana bobabili bavumile ukuthi aye kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni oyethulelwe abezindaba lugatsha lwendaba zasekhaya kule South Africa, umphathintambo lolugatsha umnumzana Aaron Mtswaledi usekethise ezinye iziqondiso zomthetho wokungena kwabantwana bakwamanye amazwe kwele South Africa ukuze bavunyelwe ukuchapha umngcele bengelazwe incwadi zokuzalwa lezemvumo yabazali njengalokhu obekusenziwa. Ngesikhathi kusebenza lo umthetho, abantwana abadabuka kwamanye amazwe kugoqela leZimbabwe bekudingeka ukuthi ohamba laye aphathe i-affidavit ebhalwe ngabazali bomntwana bemupha imvumo yokungena laye kwele South Africa. Nxa umntwana ehamba lomzali oyedwa ongahambiyo bekudingeka abhale incwadi evumela omunye wakhe ukuthi angene lo mntwana wele South Africa. Kodwa ke lolu gatsha luthi kusukela ngolwesihlanu lweviki ephelileyo abantwana bakwamanye amazwe lalabo abahamba labo sebele mvumo yokungena lokuphumela izweni bengabuzwanga incwadi zokuzalwa lale emvumo yabazali. Lokhu kwamukelwe ngembono etshiyeneyo izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana beZimbabwe kwele South Africa, ezim imbokodo unkosazana Victress Matutu uyalincoma lelinyathelo esithi lizasiza kakhulu ngoba abantu bebethwele nzima.
Uthola umuntu ehamba abantwana eboda usethwele amaphepha amaningi angaka, so siba nembuzo sokumele kusayinwe lapha lalaphiyana. Uthola ukuthi noma umuntu abanjali befisa ukuthi abantwana bevakashe mabecabanga ngeprocess yakhona kube nzima ukuthi babavakashise. Kube sokuba bekunzima futhi la kuma-single parent sokumele ukuthi umzali afune omunye umzali ukuthi azafake isignature yakhe ku-affidavit kugcine kusiba nzima.
Unkosazana Shulephi Ncube odabuka entulula eTsholotsho uthi bajabule kakhulu ngalesi simemezelo.
Sichayela izandla kakhulu ngoba vele ibisihlupha thina omama, ikakhulu omama laba abayehlukane nabobaba nabogogo abahlala nabantwana abayizintandane or nabantwana abangenaboyise. So bekusiba nzima kakhulu ma umntwana kumele ukuthi eze ngapha kwele South Africa. So kuzoba lula kakhulu wonke umntwana ofuna ukuzovakasha eSouth Africa. Hayi, use Free Africa, Free Mandela, sijabulile kakhulu.
Kodwa unkosazana Mathuthu ukuthaza abazali ukuthi baqaphe ngeso elibanzi impethu ezingangena ngenxeba kule mvumo.
Akungabi ukuthi sokusenzeka ukuthi kube lula for labo abantu abayenza izinto zokushishumbisa abantwana abantwana bebachaphisa from amalazwe bewangenisa South Africa bebakhuphe South Africa ukuthi sibeza ukubona kuyinto elula yokuthi akusenze kube kusafuneka zincwadi zokuthi zibavumele ukuthi bachaphe imincela labo bantwana.
Kodwa lolu gatsha luthi abantwana abahamba bodwa kusadingeka ukuthi baveze incwadi zokuzalwa le mvumo yabazali. Iningi labeZimbabwe abasebenza kule South Africa bebethwala nzima nxa befuna abantwababo bebethekelele kuthi ngokusweleka kwalezi ncwadi bagcine besiza labo malayitsha ngendlela ezingekho emthethweni. Mele 27 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Ngolife Talk lamhla sikhangela ukwethulwa kwemali entsha yeZimbabwe ebimele iqale ukusebenza lamhla kodwa isidluliselwe phambili. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngenxa yokucitshelwa kwabantu amandla kagesi sokudala ingozi zokuchiswa ngomlilo bezama ukusebenzisa ezinye indlela zokupheka lokukhanyisa. Abezempilakahle baxwayisa uzulu ngokuphathwa kwezilonda zokutsha. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lengozi zokutsha liyaliqansa nsuku zonke. Lokho ikampani yamandla kagetsi ezesa yaqala ukwabela abantu amandla kagetsi. Ngalokho izehlakalo zengozi zokutsha kwabantu kubangelwa izizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukunganaki kanye lokungasebenzisi kuhle ezinye indlela zokupheka kanye lokukhanyisa. Unkosikazi Abigail Ndiweni, omunye wabongikazi, uchasisa ngokugcweleyo ukuthi ukutsha kuyini njalo kubangelwa yini.
Ukutsha kubangelwa izinto ezijiyeneyo okwenzakala esikhumbeni somuntu, okunjengamanzi achisayo, umlilo, igas, amagesi, ama-chemicals. Zonke izinto lezi ziyalimaza isikhumba. So nxa sowuthe watholakala uchile, ungagcini ikhaya, gijimela uye esibhedlela uyothola uncedo.
Unkosikazi Ndiweni uqhubeka echasisa okungenziwa ngekhaya kungakaye wadinga usizo lokwelatshwa esibhedlela.
Xwayisa nxa umuntu esethe watsha ngkhaya, nxa etshiswe ngama-chemicals, ngangcono lithatha amanzi aklini lisipha ukugeza ama-chemicals ukuthi engabi elokho etshisa isikhumba, libe seligoqela umuntu ngengubo eklini, ngoba umuntu engatsha isikhumba sesivulekile emzini, ukukhudumala komzimba kuyabe sokuphuma emzimbeni womuntu ngoba engaseli isikhumba esiyiso esiregulata i-body temperature. So anathiswe amanzi amaningi ngoba uyabe ilahlekelwa futhi ngamanzi emzimbeni umuntu.
Unkosikazi Sifiso Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu bengasabeli khatshana ukuya esibhedlela ngoba izilonda zokutsha zilakho ukubhibhidla.
Nanye lo makhelwane wami owatshayo ekutsheni kwakhe laphana kwaba lokudonselana ukuthi abanye babengafuni ukuthi aye esibhedlela kodwa wagcine ngayanga. Ekuhlaleni kwakhe ukutsha lokhana kwamlimaza kakhulu ngoba wagcine sengani usegogekile ekupholeni kwangkhona. Lokho engizama ukukutshela abantu ukuthi abantu bengadonsela emuva ngokuthi baye esibhedlela, abahambe bayethola usizo.
Unkosikazi Siphiwe Mpala, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uxwayisa ngokuthenga imithi emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi ukwelapha izilonda zokutsha.
Mina ngatshelwa ngumntwana etshiswa liporridge. Ngenxa yokuthi ukuya esibhedlela ngiyakuzonda, angiyanga ngaqonda efamasi. Ekuhambeni kwami efamasi angisachasisanga ngokugcweleyo ukuthi umntwana utshiswe yini. Bangivumela ngathenga umuthi kodwa angizange ngilandelele engangikutshele. Lokho kwenza ukuthi izilonda zigcine zisiba lobomvu. Impilo yomntwana yaba engozini, ngagcina ngisiya esibhedlela ngoba indawo ayechekiyo yayimbi kakhulu. Lokho kwabangela ukuthi umntwana ahlele kakhulu esibhedlela njalo.
Unkosikazi Senzeni Sithole ngomunye wabahlelwa ingozi yokutsha ophume esibhedlela insuku ezimbalwa ezidluleyo.
Ngasha ekhanye basa umlilo ngeparafin. Uma ngokuya esibhedlela kanye lokuswelakala kwezimali, ngagcina sengiphuzile ukuya esibhedlela. Izilonda ngayingazigezi ngisithi akumelanga kungene amanzi, njalo zazihlala zingavalwanga. Okutsho ukuthi sesikhathi lapho kwangenwa khona ama-germs lawo. Ngoba ngagcina sengilobovu sengathi isilonda sesigebhe. Singaze sathatha indaba leyo yokutsha kalula bakithi, asambenini ezibhedlela masinyane siyethola ukwelatshwa.
Iningi labantu abatshayo ngabantwana abancane, ngakho abongi bakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise umlilo wokubasa ngenkuni kumbe owegasi ngonanzelelo olukhulu ukuze engehlelwa yingozi yokutsha yena labantwana. Abezempilakahle bathi njalo abantu kumele baqakathekise ukuyathola usizo lokwelatshwa lapho behlelwe ingozi yokutsha ngoba izilonda zilakho ukubhibhidla kugcine kusiba ingozi engavikeleka nxa umuntu engaya esibhedlela loba eklinika. Umsakazi weStudio 7 wehlulekile ukuthola inani labantu asebelatshelwe izilonda zokutsha kusukela ngesikhathi sokucitshwa lokwabelwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Elemelika namhla linanza imisebenzi yababekubutho eleVeterans Day, njalo bekule micimbi ehlukeneyo eqhutshwe emadolobheni elizweni lonke. Umongameli Donald Trump unxome ababekubutho emkhosini weVeterans Day Parade eNew York, wagcizelela ukuthi belokhu bekhona abalwa kumpi ye-World War II, Korean War, Vietnam War, Gulf War, kanye labalwisana lamalwe cacha. Umongameli Trump lonkosikazi wakhe uMelania bakhangelelwe ukubeka amaluba eMadison Square namuhla khonale eNew York ngendlela yokuhlonipha ababekubutho abatshonayo. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli elinanzwa iminyaka yonke, sixoxa lomnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign.
I-Veterans Day I think lilanga eliqakatheke kakhulu ebantwini be-America ngoba lilanga lapho ababonga khona bekhumbula njalo amabutho aleli lizwe kusukela impi ezalwayo. South America yiyo engathi the most powerful ku-military umhlaba wonke jikelele. So abantu belapha e-America baqakathekisa kakhulu isuku lolu ngoba yilusuku lapho ababonga khona amabutho njalo futhi bekhumbula nalabo abashonayo ezimpini eziningi ezadlulayo. Ngabantu abazinikelayo basacrifice ukudefenda ilizwe lase-America. So I think abantu ongamelanga bakhohlwe njalo kuqakathekile lalabo abasha abasakhulayo ukuthi bakhule bekwazi ukuthi inkululeko le abayi-enjoyayo la e-America ayizange ibuye mahhala. Yikulabantu abazinikelayo bajoyina amabutho ukuthi badefend ilizwe leli. And I think ama-veteran kumele ahlonitshwe and nawo afile ukuthi into abayenzayo iyabukeka, ukwenzela ukuthi ku-encourage labanye labo ukuthi labo bajoyine amabutho bakwazi ukudefend ilizwe labo.
Ama-veterans lawa babaphethe kuhle yini? Sesizwile labo balokunye kukhona una okuthile lapha lalaphaya.
Masiya ngaseqinisweni esikhathini esiningi I think ama-veteran alokukhonona kakhulu ngoba babona ungathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukubanakelela especially ngendaba ze-health yabo. Okunye okufana nalokhu ukuthi nje sometimes bafeel ungathi sebe abanikezwa i-attention enough bona bengabantu abanye uthole ukuthi bakhubazeka ngoba ngazo lezi zimpi. Even though i-government ilelunga engathi at the ministerial level ele veterans affairs elilo secretary we veterans affairs kodwa still I think i-budget ama-veteran afisita ngabona i-budget enikezwa bona ingathi iyakhutshulwa kancane ukuthi labo bakwazi ukuthi ba-enjoy i-retirement yabo from emabuthweni.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ibandla le-MDC thi sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Iqembu lenguqo ele-Highlanders lizadibana lelingezi the platinum ku-final yalonyaka eyinkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kokuba womabili lawa maqembu ephumelele kumdlalo yesigaba se-semifinal eqhutshwe ngempela viki edluleyo. Intathe yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lifinyelele ukungena ku-final yenkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kokunqoba i-ZBC Caribbean 1-0 ngesonto. Njalo lizadibana ku-final yomncintiswano walonyaka lelinkezi i-Platinum lona elinqobe le-Harare City nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembeko ngomgqibelo. Iqembu le-Highlanders linqobe nzima njengoba belikhulelwa ngele-ZBC Caribbean ikakhulu ekuqaleni komdlalo. Kodwa umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Hendrik Peter de Jong uthe uqakathekileyo yikuba bafinyelele ukuyadlala ku-final.
Betplay most important is that you win. We win today.
Isigaba se-semifinal akudingakali ukudlala ibhola elibukekayo kodwa kuqakathekileyo yikudlulela phambili kusigaba esilandelayo. Yikho ke mina ngiyajabula ngempumela yanamhlanje njalo nabadlali bami ngibatshayela ihlombe ngomsebenzi abawenzileyo.
Ngokokuqala uba iqembu le-Highlanders lingene kufinal yenkezo ye-Chibuku selokhu lumncintiswano uvuselelwe ngomnyaka ka-2014. Nakwelinye icele iqembu lenkezo i-Platinum yilo liphakamise inkezo ye-Chibuku Super Cup ngomnyaka ka-2016. Bekulo mdlalo owodwa wesigaba seCasalucca Premier Soccer League kulimpela viki lapho iqembu le-Chicken Inn elinqobe khona ele-Triangle nge-2-1. Limpumela itshiye iqembu le-Chicken Inn selidleza endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo njalo lithiywa ngemiklomelo emibili liqembu le-Caps United okuyilo elihleza endaweni yakuqala. Iqembu le-Chicken Inn lilemiklomelo ngama-40 lathoba munemunye ukuthi iqembu le-Caps United lona lilemiklomelo ngama-50 lowodwa. Kusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yesigaba saphezulu yese-PSL ifike komlindi uyaqina njalo okacaci ukuba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco lonyaka ngaphakathi kwamaqembu abalisayele Caps United, Chicken Inn, FC Platinum kanye le-ZBC Caribbean. Lasemsileni wengalane lakho isipunepune lapho amaqembu abalisayele yada ele-Mshowana Stars, ele-Wange, ele-Herentals, ele-Telwane, ele-Bulawayo Chiefs, ele-Harare City, ele-Triangle, ele-Manyika Diamonds kanye lele-Chapungu angamanye amaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu. Asikhangele umdlalo we-basketball ubekule midlalo edla ngempela viki yedlileyo kusigaba seBulawayo Basketball Association njalo imidlalo idlalwe ngokulandelayo. Iqembu labesifazane leMavericks linqobele Lakers B nge-51-24 kuthe leNust B labesilisa linqobele Lakers nge-36-24 kucele labesifazane iqembu leAngels B linqotshwe ngeleNust nge-44-24 kuthi kumdlalo wabesilisa iqembu leHighlanders linqobele Clippers nge-47-22 kube sokusithi njalo kucele labesilisa iqembu leMavericks linqobele Nust A nge-60-48. Emdlalweni wabesifazane iqembu leLakers A linqobele Angels A nge-47-21. Kube sokusithi emdlalweni wokucina ongumdlalo wabesilisa iqembu leGiants linqobele Legends nge-60-51. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Ntshantshi.
Hayi siyabonga Joseph Njanje wena osiqhubela uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.